yesonke bese kukhangelele ngendlela yokuthi iSenate icontrolwa yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela le i-state ngoba kakusayenziwanga i-process yonke ye-court. Ongakho ukuthi akusavunyelwanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume okwenza umthethwandaba waza wangapheleli ukuthi kufike kule ndaba. Kodwa kungasenani bevota bonke ngokusekela uhlangothi lwabo ama-Republicans.
Ungathini ngokuvota kuka-Mitt Romney?
U-Mitt Romney utshengise ubuqotho. Utshengise ubuqotho sibile ngesikhathi abantu bonke besekela ihlangothi zokuthi u-Mitt Romney uphumile egcekeni wathi hhayi yena uyakwazi ukuthi kuzamhlupha lokho akwenzileyo ebandleni lakhe. Kodwa kungcono ahlutshwe yilokho kulokuthi ahlutshwe inhliziyo yakhe ngumzwangeda wakhe. Ngumuntu oyenze kahle. Ikanti abantu abanjengabo Pence sesibabonile ukuthi bake bamsola uTrump laphana kukhankaso kodwa babuya bangena kuye ngezikhundla. So ngabantu abangalabuqotho lapho.
Siyambona yena uMongameli Trump uzitshaya isifuba ngokwesulwa kwecala lakhe. Singathini ngalokho?
Lokho bevele singakukhangelela ngoba ubevele esenza phansi ethi yena kabona into ayenzileyo, into engalunganga ayenzileyo. Kukho konke lokho. Uvele ngumuntu yena ongabona icala kwento ayenzayo. Akaso muntu othatha umlando. So lokho akumangalisi.
Ungabe kuzayenza ukuthi anqobe yini kukhetho oluzayo?
Akwaziwa ke khonapho. Kodwa ngoba abaningi abangasamthandiyo futhi sebembonile izenzo zakhe. Ikakhulu abalimi laba aqala khona izimpi leChina zokuthengisela. Kakuselela njengakuqala. Kodwa akasazi ukuthi kuyozala nkomona. Sikhangele sibili ukuthi kuzaphuma